inguquko le into esivele siyimelele singabantu. Mina nginje ngumuntu ovele umuntu okhala ngenguquko from ekhaya naseZimbabwe, just lapha eAmerica, lakho kule nkinga lezinto ezingekho right ezenzakalayo ebantwini abamnyama. Into esihamba isilandela nje singabantu abamnyama, siyancindezelwa wela sincindezelwa ngabantu bekhaya abanye abamnyama, phinde sincindezelwe ngangamakhiwa langapha. So mina ngokwami ngibona ngani into elungileyo kakhulu nxa abantu besukumela phezulu bekhuluma bebizela phezulu inguquko lokuthi abantu bezwisise ukuthi akusela ndawo evumela indawo i-space ye-racism, akusela i-space ye-racism lapha e-America. And mina kuyathabisa kakhulu uma ngibona abantu bontanga abancane besukumela phezulu endaweni ezinje.
Sesikhangela-ke udaba lokuthi abantu laba abasakhulayo abatshengiselayo, it's not just abantu abayinsundu kuphela, siyabona labo amakhiwa bakhona, amalatino labo bakhona, bebambene bendawonye betshengisela. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abantu abasakhulayo babambane kulesi sikhathi betshengisela for esingathi ngesiNgisi i-justice?
Ukubambana vele ku-right ngoba sesibambene isikhathi sihambile kakhulu, abantu bayatravela, abantu bayahamba yonke indawo, abantu vele kunje, especially nxa ukhangela globally abantu sebebambe, abantu bayazana amakhiwa labantu abamnyama. But indaba yenguquko ye-racism into indaba engakathintwa phansi ukuthi ibanjwele phansi ukuthi abantu beyidonse phezulu beyiqala uyihlangulula beyikhuluma. So mina ngibona abantu abamnyama behlanganela amakhiwa behambela phambili besiya protesta, amakhiwa kumele kube yibo abahambela phambili. Indaba yabo le yi-history yabogogo babo nabokhokho babo, kumele bona basukumele phezulu bayibambe indaba le bayijikele phansi badile ngayo, because bona ngokwabo yibo abakulethe ku-situation le.
Gqiba ingxoxo uphosela amazwi akho okugcina.
Ukuthi abantu abasakhulayo eZimbabwe abancane abasegatsheni oluncane labantu abakhulileyo nje, sicela livule amehlo lingahleki kuyenzakala we've gone through our own. So I want to just say ukuthi lina lisakhulayo, lokhu akuhlekwana, kuyinto esimele siyikhangele sifundeni ukuthi nxa abanye besukumela phezulu basukumela phezulu kanjani. Izinto emesiziyenze thina sisebancane, ingahlali phansi nxa ubanibani esincindezelwa, sisukumeleni phezulu sibambaneni. Nxa abantu omunye wethe phansi, sisukumelani phezulu sibone ukuthi senza kanjani. Abantu balapha bayasukumela phezulu, asikho ukuthi ngoba basuthi hhayi, bayasukumela phezulu ngoba hhayi sebediniwe ngokubona ngokuncindezelwa. So I think I will emphasize to our young people ukuthi sisukumelani phezulu, fundanini kwabanye, senze njalo. And let's continue to use social media to expose these kind of things. It's important.